Kukhanya ngani phela u Vice President uMnangagwa umseli ka President akathembakali ku ebantwini abenelisa ukugqekeza iofisi yakhe kumbe abantu abaphezulu abenelisa ukuthi bathumele abantu abangenza lokho ngaleyo ndlela kungaba lula ukuthi sithi thina bafuna ukwazi ukuthi ukuhlala besazi ukuthi kanti yena umsekeli kamongameli usebenzani, ucabangani, njalo ukhuluma labantu abanjani ngesikhathi sonke. Lokhu kusuka kungitshengise mina ukuthi kutsho ukuthi ukulwisana okukhona phakathi kwakhe lo nkosikazi Grace Mugabe akulula kangako, kutshengisa ukuthi namanye amaqembu afana lama CIO kumbe lamapholisa asebenza ngasese kukhanya akhona akuqembu elingayisilo lakhe u-Vice President.
Kuyikuthi badingani kahle kahle?
Kuyabe kudingakala nje phela nxa kulwiswana kwezombusazwe sithanda ukuthi sazi ukuthi wena omunye umuntu wenzani, njalo ucabangani, njalo ukuthi usebenza labo bani ukwenzela ukuthi sihlale silungiselele, njalo okunye kuyabe ukuthi simtshengise ukuthi akukho lapha angacatsha khona. So kukabili, okunye yikumethusela ukuthi azi ukuthi phela bakhona abanokuhlakanipha nokwenelisa ukumthola lamhla lalapho acabanga ukuthi ufihleke khona kumbe kule mfihlo yakhe. Okunye kuyikuthi sifuna ukuthola lokwazi ukuthi usebenza labo bani, ukhulumisana labo bani, njalo lezi nsuku ukhuluma indaba efana laziphi, khonokho kwenza ukuthi nxa upolitiki uhlale uphambili nanyana woloya ulwisana laye.